sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 8 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe, njalo umongameli Donald Trump uthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ithi ukusilela kwempopho elizweni kuzabangela ukuthi umomo wendlala ube mubi ngamandla.
Ukubayikho kanti ke kuzadilene ezithweni eziningi nawungalungisanga lokho kokuqala okungekhoyo. Uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lomnotho oqhatha abantu, kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo eletha isindo esihlonitshwayo emhlabeni.
Unobhala jikelele webandla elitsha elisanda ukubunjwa elezombusazwe ele-People's Party elikhokhelwa ngumnumzana Walter Mzembe uthi leli bandla lizasungulwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
People's Party formwa in response ukuthi hayi madoda, abantu sebekhabe bakhala, we need a new direction. Umdala lo abantu laba basibambela amanga ukuthi 2017 new dispensation, akula no dispensation la. Abantu abasibila empini ama-liberators ethu, they are now the new oppressors.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe ngenhlamvu ze-ballistic missiles ezilichumi ezedlula ezilichumi lambili. Iqembu labokholo lwesi-Muslim ele-Iran ele-Guard Corps lethule umbiko lijabula ngokwenzakeleyo lisithi yikuphindisela kokubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani ngele-Melika. Umongameli Donald Trump ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Uthe konke kulungile, njalo wagcizelela ukuthi kusahlolisiswa ukuthi kudalwe ingozi enganani. Uphinde wathi ibutho le-Melika lilamandla amakhulu okwedlula wonke amabutho emhlabeni. Umongameli Trump usehlangene lomabhalane kahulumende omkhulu umnumzana Mike Pompeo lowezomvikela umnumzana Mark Esper esigodlweni sakhe se-White House e-Washington DC becubungula lolu daba. Obona ngobudlelwano lamanye amazwe e-Iran umnumzana Mohammed Javad Zarif ubikwa isithi ilizwe lakhe lilakho ukuzivikela lankwele-Melika lanxa lingafuni ukuphehla impi. Ele-Melika libulele umnumzana Soleimani ngolwesihlanu olwedluleyo ese-Iraq limethesa icala lokuphula ilungelo loluntu lokubulala izizalwane ze-Melika lezisemhlubulweni we-Middle East. Inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ithi ukusilela kwempopho elizweni kuzabangela ukuthi umomo wendlala ube mubi ngamandla. Sokulamaviki impopho isilela, njalo lapho itholakala khona ikakhulu emkambo yensitha ibiza imali ephezulu. Ngokunjalo, inhlanganiso le ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa udaba lolu ngokuphangisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Impupho kayitholakali indawo yonke, ayisikho kobulawayo kuphela, akula dolobha lapho etholakala khona ngokwaneleyo kunye lasemakhaya. Uzakhumbula ukuthi impupho yayisitholakala kuyo yonke indawo. Uhulumende wadunga nje amanzi wathela inhlabathi ngokuthi athi kasezukuncedisa u-GMV impupho yasikhwela ke yadlula ikhulu lamadola. Wavuka kusasa sesithi kayehle i-10 kg yeku-$50. Kayisabuyelanga ke phansi impupho, kwenzeka ukuthi kibisi ingasatholakali ngoba laba abagayisayo bathi uhulumende kancedisi, uyakhuluma ngomlomo angenzi lutho. Ngakho-ke kayitholakali, kulokunzima okukhulu kakhulu.
Ukuyini okungenziwa ukuze itholakale njengoba ilizwe libhekane lendlala engaka?
Kumele uhulumende athembeke, enze izinto ngendlela efanele, kube lalokho okuthiwa i-policy consistency, ukwethembeka ekuthini ungathembisa into uyayenza. Kungabi lokwenza izinqumo ngesivukampunzana. Ahlale phansi lalabo abagayisayo, ahlale phansi labamele abathenga, ahlale phansi lezisebenzi, ahlale phansi labamanye ama-political party ahlukahlukeneyo, labama-business. Kuxoxiswane kuphume lento ezakwenza ukuthi abantu bonke bathembe ukuthi izinto zizahamba ngendlela efaneleyo ukuthi yaphambili. Ngoba ungasekho yikuthembana esithi confidence kayisekho ebantwini, kabalithembi ibhondi abantu, kabamthembi uhulumente abantu, kabathembi izinqumo zakhe. Ngakho ke nxa esithi imali nizalipha gayisani lihambise impuphu ezitolo, le etholakalayo engabe igayisi ihambise yemkambo omnyama enengivele kayigayiswa, kube sokuqhubeka nje kusiya phambili ngoba kusathenjwayo.
Ubona kusiba yikusilela kwempuphu kuphela yini, kumbe kukhona okunye esingabona sokusilela lakho elizweni?
Kunengi okuzasilela. Okokuqala vele okusilelayo nguhulumende othembakeleyo, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu, uhulumende ohlonipha isekelo sombuso, uhulumende othembakeleyo kwabamabhizinisi lakwabathengayo, uhulumende othembakele kubantwana besikolo, othembakele kubazali, othi angakhuluma into ayihloniphe. Akekho lowo hulumende, nguyokuqala nje ongekho. Sekusiza impuphu kayikho, kanti-ke kuzandlulela ezintweni eziningi nxa ungalungisanga lokho okokuqala okungekhoyo. Uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lomnotho oqhatha abantu, kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo enesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.
Lo mnumzana efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Unobhala jikelele webandla elitsha elezombusazwe elisanda ukubunjwa ele-People's Party, umnumzana Lloyd Msipha, uthi leli bandla lizasungulwa ngokusemthethweni kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. I-People's Party ikhokhelwa ngumnumzana Walter Mzembi, owake waba ngumphathintambo kahulumente kubandla le-ZANU-PF, njalo oke wabotshwa esetheswa amacala enkohlakalo, wabaleka elizweni wayaphephela kwele-South Africa. Umongameli Mnangagwa esethethe intambo zombuso. Iningi lamalunga ibandla leli laliziphatha amandla zebandla le-ZANU-PF, kusabusa umnumzana Robert Mkabe. Kulelinye njalo ibandla elikhokhelwa umnumzana Xavier Kasukuwere, wayengumphathi intambo wezabelo. UChris Gandhi we-Studio 7 uxoxela umnumzana Msipha ukuze sizwe okuningi ngebandla le-People's Party.
Amamayini bathathe wonke amandla afana ukuthi a-administrwe ngabantu. Amandla ebantu sacuna ku-1980 kathe sibona yiwabathatha amandla ama-politicians wale power. Abantu abasela ludo bayazinika amamayini, banika amakhiwa izinto, amakhiwa avela la afika eZimbabwe agqoke amasuthu, basayinisa amadili ama-locals awona lutho abalutholayo. So i-People's Party iformwa in response ukuthi hayi madoda, abantu sebekhale bakhala, we need a new direction. Umdala lo abantu laba basiqambela amanga ukuthi 2017 new dispensation, akula new dispensation la. Abantu abasilela empini ama-liberators ethu, they are now the new oppressors. Abantu eZimbabwe basejele, ilizwe lonke ijele, akusela free assembly. Wonke MDC babo bonke sebetshona bethile bebhula bangabuthana laphana bayabatshaya. Sawusela Freedom of Association thina sithi hayi madoda, this has to change. We are asking ubaba lot no ngachiye i-presidency. Abantu bathi balungisilizwe abakwanisayo, yena sehlulekile. 2 years down the road the economy is worse, isibhedlela ziyavalwa, abantwana banamsebenzi bayakhoza bangena the wine base-South Africa. I would have said it's delivery. He must do the honorable thing and step down.
Ye manje ibandla leli likhokhelwa ngubani, njalo ungasipha amagama enkokheli esikhona okwamanje?
For now, People's Party still a full compliment yabakhokheli. Right, we are an alternative government. This is a launch amabizo onke at the launch in a month or two, as we are. But the leader of the People's Party, who former Foreign Affairs Minister and long-time serving member of Tourism Ministry, Dr. Walter Mzenzi. Bonke ndiyamazi.
Ye manje liza hambisa njani inhlelo zebandla njengoba inkokheli ingekho elizweni?
Ah, inkokheli yabuya ekhaya. Ngazi sikhokhela siyabuya ekhaya. Kathesi this is kathesi ku planning period. Ekhaya siyabuyela, akuna umuntu ozekela ukubuyela ekhaya. Sonke siyabuyela ekhaya. Ubotha bona khona fana babotshwa kangaki besilwa lo Smith. Babotshwa kaningi. That is not a fear. Lokhu nxazi sihamba siyahamba. And the time will come shortly. Says Buyela. Yeah, rest of Muntu is not something you can use. Utungabuya abasiyako boka. No, it is part of the human experience. If you want to lead, and we are ready to take that on.
Sesike sezwa ukubana abanye abafana lomnomzana Sevia Kasukuwere labo bebefuna ukuthi basungule ibandla. Lizabambana labo yini kumbe lelingelinye ibandla elizimele?
I-People's Party ibandla elizimele, but ayivaleli abantu anybody. Nxa umuntu efuna ukubuya, it's a People's Party. Nxa umuntu efuna ukubuya uzojoyina i-People's Party, akula muntu oyahaliswa. It's a People's Party. But at the moment, my understanding is okasikweni babebandla labo bodwa.
Lo umnumzana Lloyd Msipha unobhala jikelele webandla elitsha elithiwa People's Party elisanda ukubunjwa kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseBhilitane. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Abantu abathathu batshonile engozini yomgwaqo, abanye balimala ngemva kokubhewuka kwebhasi yezubko emgwaqweni webulawayo leGwanda eduzane leChipangani. Kucatshangelwa ukuthi umtshayeli webhasi le ubeyigijimisa ngamandla wasehluleka ukutshayela kuhle lapho umgwaqo obujika khona. Imizimba yama-rangers amabili asebenza ezimpark abengabonakali kusukela ekupheleni kwenyanga edluleyo itholakele endaweni yesporing leLong Islands kuLake Kariba. Ibotshwe izandla njalo isiwe esibhedlela ukuthi kuphenywe imbangela yemfa. Ababili laba ngumnumzana Timothy Tembo lo mnumzana Mabharani Chidumo njalo bebelamanxeba amaningi. Abazi ngalolu daba bathi ama-rangers la ahlangana labantu beZambia ababezingela ngokungekho emthethweni bazama ukubabopha. Iziphathamandla zebandla leZanu PF kanye lepolisa zimiswe phambi kwedale likamantshi izolo zisetheswa icala lokwemba igolide ngokungekho emthethweni eChegutu eDavid Whitehead. Iziphathamandla lezi zivalisa ilunga ledale lephalamende umnumzana Dexter Nduna, umgcini sihlalo wabatsha kuleli bandla eMashonaland West umnumzana Vengai Musengi, lesiphathamandla samapholisa umnumzana Wanda Chisikwa, njalo umgcini sihlalo weChegutu Rural District Councilor umnumzana Tatenda Gwinjila ubika wakwenza lokhu. Icala abaletheswayo libika lenzakala ngemva kokuba abemba kule indawo ngokungekho emthethweni bebulale ipolisa, njalo leyo indawo lapho okwadutshulwa khona umnumzana Taurai Mutandwa obikwa wayekhokhela iqembu leTeam Barker elihlomileyo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Sibonga njalo labo abasilandela kukhasi lethu leFacebook eleVOA Indebele lapho esilive streama khona.
Zivulwa ischool fees sakhona sikhwezwa lokuhlana kokuthi angazi imali iyothathwaphi. Namhlanje izitolo eziningi zilampuphu ekhaya. Sicaka amakhanda masicabanga ukuthi abantwana sizobaphana uma impuphu zingekho. Ucabanga ukususa impuphu eSouth Africa kuyisekhaya kungumsebenzi onzima khonokho. Asize sikufisa okusemoyeni wethu ukuthi alubana kathesi ngafene sesikhathi kumnanga lezano yakhe bayaphuma bephele. Saze sahlupheka kabantu, saze sahlupheka. Izulu kalini sicabanga ukuthi izifuyo sezazithini emasimini sokuchili phandle egangeni kuthanyeliwe ngomthanyelo kulatshana phezu kwalokho impuphu leyo ibisibiza 500 rand. Izano alibaniyenza izulu njengoba linganiso beke bebuye behlale phansi belungise indaba yabo yezaphu negugrawundi. Otherwise izulu lizanetha sike siyebuthwa nje amathambo abantu esingawazi ukuthi alele ngabi kuwe buyiwe endleleni beke beyilungisa izinto abazenza endleleni abantu labo bethu laba abalisi bethu alibana bakhe behlise umoya bakithi besifundisele abantwana abantwana befunde ziyavulwa kathesi sibhathale isikhulu ifise ababalisi bakufundisa 2 days a week. Siyabonga okhulumayo ngosematopo south pk ematopo south. Siyabonga.
Yimu madlela ngidinga umnawami othiwa ngujabulani manje ngimzele eduku uthiwa useduku ujabulani uthakanamadlela uthakamthina ngiyamcela ukuthi lapha khona akhulume abantu sebephelile ngapha ekhaya kumgabazi kabazi bonke abantu laba abatshonayo kayazi lapha khona akhulume ukuthi ungaphi alaye amphendule ukuthi khona uyangizwa manje ngumzele duku uthiwa useduku ujabulani uthakanamadlela uthakamthina.
Ya mina ngikhulumayo ngugamelihle Ncube ngisekheza emadobhu. Siyabonga kakhulu Studio 7 ukusinika ithuba lokuba silethe imbono yethu. Mina into nje engathi yangihlupha kakhulu yukuthi upresident othi wavotelwa ngabantu xa ungalalela abantu bekhalaza kuye bonabo bantu athiba bamvotelayo bamfaka embusweni xa bethi inyama basayenelisi ukuthi bayidle abantwana ngenxa yokudula kwesimo eselizweni. Ukuze impendulo yakho ithi le into etshengisa mhlophe ukuthi umbuso khona lo elizweni ya awusiyo umbuso wabantu umbuso nje okwenza izifiso zayo labo abaphethe umbuso ngoba ngakho kutshengisa mhlophe ukuthi awukhethwanga ngabantu uzingenele nje ngeyakho intando yokuba elizweni naleyi khuku eyenziwayo ngathi ilizwe lezimbabwe angeke lafa lalunga lavuka alesi kuze liphume yona laba abantu abaphetheyo abayibo abangena ngekhulu embusweni. Siyabonga kakhulu Studio 7 amathuba esinikeza wona. Mina ngisekhesi
igama ngumeluleki Ncube ngiphuma kwele seZimbabwe ebuhlala ngihlala ngaseSouth Africa eThekwini. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami zonke zakuNcube ukuthi linjani eNkobokwa, linjani eJabewa, linjani eMawulukuhle la engiphuma khona. Mina iZimbabwe ngibone i-country ezophumelela. Cela nje ukuthi intshontshi i-president engathi ngumntwana wasecresh ohanjiswe ecresh ayithiwe edlalini abanye abantwana. Mina angikaze ngibone i-president enjalo. Lokho engaba yini empilweni yami? Hhayi babe kubonile abakukhulumayo ukuthi ilizwe lizosala libuswa zinyoni. Sibilindolwanekela yatshaya ti leli ngizwe selibuswa zinyoni yayithi kubonile kudala. Ungabheke izitalada zifile, ubheke ama-industry avalwe. Abantwana baseZimbabwe bayahlupheka, akulamali estraight. Nama sithi siyaplana ukuthi uyayakha ekhaya, uyayakha kuphi? Imali uyithatha ngayo emabhenki akulamali. Lona liya umqubo abasinika wona kodwa wukho. Ngiyabonga Studio 7 ngiyalibulisa lonke ngithi sanibonayo. Nilale kahle.
Kathi singumlaleli Studio i-Life Talk. Abantu bonke abakhulumileyo, bonke abakhulumileyo mina ngithakazi lokuthi bakhulumani. Nxa libabuza ngisithi licabanga ukuthi kuyenziweni, abantu bathi sicela i-government ilungise. Ithi mina ngithi abantu bangakhulumi besithi bacela i-government ilungise. Ithi asisafuni i-government kamnangagwa ibe khona eZimbabwe kuphela. Once kuyaswelakala noyedwa okhuluma iqiniso elifana lalelo ngosesihluphe isikhathi side. Hawu bani.
Lawoke ngamazwi abalaleli bethu lani lilakho ukuthi amazwi eno abalwe emoyeni. Lingasithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngithanda njalo ukubonga labo abasilandela kukhasi lethu leFacebook lapho silive streama khona. Silo Vasco Nyaningwe Moyo, silo Sikhumbuzo Moyo, silo Kwanele Trust Ndlovu, uVirginia Macebo, lo Pressure Nzuza uthi livuka njani sililalele lapha eJohannesburg. Unyaningwe Moyo yena uthi labo abe People's Party bengadlali ngathi ngoba yibo abakade bephethe olalong bekuzana uPF. Ukhoseli Hlembi Bandlovu uthi livuka njani ngilalele lapha eGoli mina ngibuya eLupane kwamadwala kunzima kwelakithi. Umwando Nzala uthi yena ubukele eselusaka eZambia. Liqhubekeke lisixhasa siyabe silethulela indaba ezitshiyeneyo lapha emsakazweni wenu weStudio 7 lamhlanje ekuseni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo eVenezuela, umnumzana Juan Guaido, ungene ephalamende yalelo lizwe izolo ntambama ngenkani, ekhatshwe ngamalunga abasekeli bakhe kuleli dale. Ngemva kwamalanga amabili, ibandla elebusayo ele-Socialist Party likhethe eyalo inkokheli yephalamende. Lokhu kwenzakalela nxa bezomvikela abasekela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe bebanqabele ukungena. Bafike bahlabela kodwa kwacitshwa amagetsi, baqala ukumemeza ukuthi umnumzana Guaido nguye umongameli weVenezuela oweqiniso. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika silethulela ihlandla lethu lesibili lengxoxo lomnumzana Ngqabutho Mabhena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani ngeleMelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
I-America umelanga ingenele. Ikhona inhlanganiso yezizwe zomhlaba, United Nations, eyiyo okumele ilawule indlela yokuthula, ibuye lomhlahlandlela wendlela yokuthula e-Middle East. I-America ilandele ama-agreement awe-United Nations, hayi ukuthi yona ibisisenza ngaphandle kwehlanganiso okuthiwa United Nations. Sabangathi ukuthi nxa u-United Nations ekhokhelayo, iyanelisa ukuthi ithulise umsindo osungane sovuke emikhina. Sathi sivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu lalokho singakuzani lwasendlini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Nxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialist, laziwa kanganani? Lizancintisa kukhetho njalo libona ingani landingamisana lalave leselodumo awezana uPF lele MTC?
Ibandla leZimbabwe Communist Party libandla labasebenzi. I-Congress ebesilayo ngoDisemba kobulawayo ithe yona kumele sigxile ekwakheni ibandla, sigxile futhi ekuhlanganiseni abasebenzi ngoba siyabona ukuthi kunama-unions esingathi ngolwasenzi na-organizer ku-same sector kodwa ba-divided. Thina okwethu njengamakomanisi ukuthi kumele sakhe ubudlelwano kube lokubambana. Andubana-ke sesiyahlala phansi ngo-Agasti 2022 sesibuzana ukuthi kambe njengoba ngo-2023 kulokhetho kumele thina njengebandla leZimbabwe Communist Party senzeni ngendaba yokhetho. Ngoba thina njengeZimbabwe Communist Party sasikwazi ukuya ekhethweni sihamba sodwa singenabasebenzi. Kumele sihlale phansi sivumelane labasebenzi ukuthi nxa sisiya ekhethweni sihamba njani. Yikho kwakhathesi i-Congress kuthengi kasatheni ibandla leZimbabwe Communist Party futhi kube le ngxoxo phakathi kwethu lama-unions aseZimbabwe. Yikho lapho kuphuma khona isixazululo ukuthi thina sithini ngondaba yokhetho.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Lapha ke omunye wabalaleli bethu ngizafika kuye kodwa kwakhathesi uMwanda Nzala uthi laye usibukele uMbongiseni Mercedes Dlamini uyasibingelela uDecent Golide kaJamela uthi salibonani Studio 7 angise Randburg. UDavis Khumalo laye usinika amavuko ukuthi ke uLawrence Lothemba yena usibukele seDurban uNorman Ngwenya laye uyasibingelela. UNorman Ngwenya yena uthi uyazini loyo okukhulunywa ngeAmerica kahambe. Uyadlala wena kayazi into ayikhulumayo. Yebo ke Ngwenya ubelobile ube umnumzana Ngqabutho Mabhena isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party bona ke bethule umbiko besola okwenziwe iMelika ngokuhlasela lokubulala isiphathamandla sebutho leIran. Bathi bona vele injongo yokuthi bandlaleli libunjwe yikuthi lilwisana lalaba ababiza ngokuthi ngama-imperialist, lithi indaba amazwe lawo athuthukileyo abamhlophe kuyiwo angenela endabeni zamanye amazwe. Yikho ke lapho sixoxelayo, yikho ke lokhu ade ekuchasisa. Namhlanje ke kwezomculo ke sikambe ngoludala sizwe umculo kaSolomon Skuza uja solo phela esithi Love and Scandals. She broke my heart for another guy, and she broke my heart for another guy, for another guy, for another guy, a guy you under crushed. The information has been leaking so far, leaking. She'll never come back to me. If that's the case going on, I'd rather be alone. I'd rather be alone. I'll stay without a kiss, without your love. If she wants me to buy that president I saw in the paper, she must think of me. I'll stay without love. Did you hear the news? But did you hear the news? But did you hear the news? How can someone buy a gun and sell it again? Everybody wants to know. Everybody wants to know. The empower wants to know. Even you want to know. Some people are still undecided, but forgive them, Lord, for they don't know what they are doing. Viva Zimbabwe, viva Zimbabwe, viva Zimbabwe, viva Zimbabwe. Solomon Skuza which are solo City Love and Scandals. Usilobele njalo uNorman Ngwenya ukhanya lokho ethwalela ubhulo iZimbabwe Communist Party uthi bazoshaywa quickly ngabona ejongele eMelika. Njalo uthi no one will vote for that party. Yebo ke sikhulume ngeZimbabwe Communist Party, sikhumbulele People's Party, sikhumbulele kaKasukuwe. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawa amanye amazwe. Njalo uMongameli Donald Trump uthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Uhlupho lokusilela kwempuphu lilokhu luqhubeka elizweni. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.